Angiboni kusiba lenguquko engaba khona ngoba into ekhona ungakhangela ama-appointments ayenziwa nguMnangagwa wonke kayenzelwa ukuthi kukhona okufuzwa ukuthi kwenzakale kumbe kuguquke. Ungakhangela wonke ama-appointments akhe nawo ukuthi ngubani engingamfaka laphana ukuthi ekudla ngesizathu sokuthi useduze lami ngalindlela kumbe ngaleyana. Yikho kuphela okwenzakalayo kuMnangagwa laphana. U-Michael Reza sambona esebenza gadalala sibili ukuthi khona bonke abaphikisana noMnangagwa betholakale besiyatshona ejele. Angisakhumbula ukuthi kwakuyikhesi kabani aze wayihambela wasuka eHarare wayetholotshwa. I can't still remember ukuthi ngakabani.
Ngikamalunga.
Waze wasuka engu-deputy prosecutor general eHarare ukuthi yena eziprosecutela yedwa etholotshwa. So yiyo indlela akade epesiwa ngayo abantu be-opposition okutsho ukuthi khathesi sokuyisibongo lesasesiphiwe ukuthi ayifane ekhaya ahamba uyehlala lapha. Akula lutho azalitshintsha ngoba i-anti-corruption commission is the most corrupt entity that we have in this country currently.
Yeah, Baba Nkomo, uyamuzwa lapho uyakhuluma uSibanda ukuthi lapha vele akula lutho oluzayenzakala. Ikuphonga unikana izikhundla nje ukuthi gaphula lawe kube njalo.
Sikhandeni sonke ukuthi uma lowo uMichael Reza ephiwa lesi sikhundla uqualified yini, ufundele okupheleleni yini lowo msebenzi njalo ulezithupha zangikhona yini. Esikufumanisa ukuthi upresident uthethe umuntu olama qualifications, umuntu ovele eqeqetshile kulowo msebenzi. So uthi nase singahamba ngendlela ukuthi usebenze kanjani sesikhona umuntu awufanelanga ukuthi aphiwe leso sikhundla. Ayisikho ayinto khona yokucabangela. Sibese sinanzelela futhi njalo ukuthi undoda lowo eqhatshwa nje ubhodela amazwe khonapha e-Southern Africa esebenza eqondane lowo msebenzi lowo esingathi usebenziswa kuphi kwezimali lokunye okunjalo esingathi thina umuntu oqondileyo ukuthi athathe lesi sikhundla njalo upresident ukwenzeka kahle kahle ukuthi adinge umuntu onjengalowo. Awukwazi ukuthi yena uba uSibanda lapha yena wesabani uma ekhayena kwamanye ama-cases ake enzakala ukuthi thina ukumthesa ngovalo kuyikuphi ukuthi uzabanjwa yini layo esekucorruptini. Ngoba thina umthetho ufayele lapha simbone ngumuntu oyenelisayo ayikhona mbijana.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke Nkomo, kodwa siyakwazi ukuthi umuntu ongena esikhundleni siyana kumele ukuthi nga kule minyaka emine engujaji njalo le 7 years waba ligqweda. So ke Sibanda, ngena khonapho-ke usitsho ukuthi kambe ukukhulunywa Nkomo lapha ungakubona njani ukuthi umuntu lo uvele nguye umele ukuthi angene khompana ngoba
ukhuluma ama-qualifications kaReza, but ama-qualifications akhe sibili amazwifayo uReza alawo kasiwazi. Okukhona uReza singakayi kuReza ungakhangela i-anti-corruption commission yona ngokwayo. Yiyo yodwa i-commission poste engela qualification kaChalimane wakhona ukuthi umgcini sihlalo weleyo commission kufuze ukuthi abe le qualification enganani. Yipho ukuthiwa kuphela uya-appointwa ngu-president in consultation after consultation of the committee of standing rules and orders ngala ma-qualification. Nakanye ulukuzeni uReza kangenanga ngama-qualifications. UReza ungene nje ngenxa yokuthi upresident umthandile uyambonga ngalokho amenzele khona okufana nokudrive esuke eHarare siya etholotsho kuya-prosecutor uMalunga. Lapha ekhaya akula lutho aziwa ngalo uReza ukuthi sake wa-prosecutor sibili ikhesi umuntu waba convicted. Simazi nje njengomuntu nje othi kuphela angathiwa sa. Akula ndaba ukuthi ikhesi yakho nge-assault njengakathi into ayibithi kumbe ngeyani as long as kuyi-opposition sibili hhayi uyagijima nawe noma kungela lutho olukhona. Akala any spectacular convictions esingathi singakhuluma ngazo ukuthi uReza nazi azenzileyo ezimangalisayo.
Ye Nkomo, uphosa yakugcina khona baba.
USibanda yena angabe ekhuluma nje elokuchothoza ngoba le into yenziwe yini ngabantu bebandla alizondayo abe sebona ngalo kuthiwa khona lapha konke okwenzakalayo akulanto azayivuma ukuthi lobu umuntu wazabuye ye sithi uJesu wehlile efikele ukubandla lezantif sithi na uJesu ngeqiniso uba usifanele uzaphika athi aseJesu lo ngoba yena vele into alayo inzondo ngezantif
akekho umuntu kuleli lizwe ongathemba izanu PF ukuthi ayizanu PF nxa ithe lokhu ukhole yikho ke liqinisa ukuthi izanu ingaba yiyo ethena uJesu nangoyani uyehla hayi kanti soze ngukhole sibili ngoba izanu PF kodwa vele yona ngokwayo yazakala ngamanga.